oqale ngakusho ukuthi ngembiko lephumayo egcwele ku Facebook ngokuwethusela abantu ukuthi bangene esitaladini libandle libusayo leZANU-PF labanye nje abasekeli bayo kutshengisa ukuthi sebethukile ngokuthi bakwazi ukuthi into abayenzayo vele ayihambi ngendlela njalo abantu bazondile kakhulu xa bengatshengisela kutsho ukuthi kungagenqulwa umbuso wabo lo ongahambisani labantu ohlukuluza abantu empilo esinzimakho kodwa ngombono wami imbiko nje kodwa yona vele ngendlela engibona ngayo iyona igovernment izavala ngaleyi into ekuthiwa yi-lockdown bazasebenzisa umkhuhlane we-corona ukuvala abantu njalo futhi kuyabonga lamuntu yabephuma phandle yikho bangakusebenzisa kodwa kwembiko nje kuphela akungeke kwethusa abantu ukuthi bangaphumi bayitshengiselela ngalokho abafisa ukuthi batshengisele ngakho
yena uZulu lenhlanganiso ezijiyeneyo bakhanya babambene yini ngenjongo yokutshengisela mhlaka 31
abantu bangeke besaba ukuthi bangene esitaladini ngegciwane leli khona le-coronavirus but into abangayesaba ngamasosha la azabe sihaziwa agcwalisa idorobho lonke esethusela abantu ngempopho njengokuthi nxa kuthiwa yi-full scale lockdown ezabe sikhona ukuthi uthi kuyabonga la muntu yabe phuma phandle kumbe siyanga kodwa nxa kunje kungela lockdown ukuthi is being enforced by soldiers and police abantu bazangena batshengisele ngoba leli ukuthi okutshengisela okukhona abantu abaningi batshengisa ukuthi kutshengisela ukuthi abantu abaningi bazondile phandle lapho abantu abathaba ngabantu baganuni wabo ngesimo somnotho esime ngayo kulelizwe nxa kungasoze kube la masocha border esethusela abantu bazaphuma bangene batshengiselele kuloba kukhona lowo mkhuhlane kumpungekho
uhulumende uthi ngenxa yegcikwane le-coronavirus usezaqinisa izibopho zokwalela abantu ukuthi bahambahambe ubona ngani lokhu akusoze na kwenze ukuthi abantu besabe ukungena ezitaladeni besesaba lona egcikwane le-coronavirus
engingakutsho ukuthi ngokuhlangana kwami labantu enhlangana labo engihambisana labo nje laba ama-organizations siyazibonela ukuthi hayi abantu abaningi bakhanya angani sibile ndaba yokuthi bangene batshengisele bayayisekela kakhulu kodwa nje into ekhona nje ukuthi ihulumende yakithi leyi siyafaka abantu ukwesaba kukhulu kakhulu njalo sihleba abantu abanye esebesithi sihambisana labo kuma-organizations ayokuthiwa ngangaphikisana lehulumende mbe-opposini asebathengwa asebadla imali ezimali zeZANU-PF asebesenza luma besethusela abantu bethundubeza abantu kwentweni zombangazwe abantu balesifiso kodwa iproblem esileyo ukuthi iZANU-PF iyahazi imali ibhadala abantu abanye abayisebenzisa even khonapho opposini asabambananga njengoba sezwa ukuthi even amanye amabandla like khonapha koBulawayo akhuluma athi asozabambeka entweni leyi kutshengisela ukuthi abantu abanye kwabanye abambananga kodwa uZulu nje in general abantu i-demonstration bayifuna bathi sebekhadele isimo simangakuhle.